Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 12 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele kwele Botswana namhla uthembisile njalo ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungela kuqilibezela njalo luzaba ngolukhululekileyo.
Ngemuna zanu khayelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo ku-SADC manje aku-SADC ikho khayelele kokuqala khona lokho. Okwesibili iyabekhayelele kakhulu le Botswana ukubona kube lokuthembiselana between iZimbabwe le Botswana.
Usomabhizimusi osakhulayo umnumzana Wicknell Chivayo uchukwe ikomiti yedalela ephalamende namuhla waze waphika ubudlelwano bakhe lemuli owayengumongameli uRobert Mugabe.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho. Izanyathela okwaqina khona uLobhengula inkosakithi.
Amalungiselelo okucoba inkosi yamaNdebele aqhubeka edala ingxabangxoza elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena oyethekelele eLebotswana lamhlanje usethembisile njalo ukuthi eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo kungela kuqilibezela. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweLebotswana.
Khuluma lamhlanje edolobheni leGaborone uMnangagwa unxuse osomabhizimusi beBotswana ukuthi bayevula amankampani eZimbabwe ngoba uhulumende wakhe esebenza gadalala wenza imithetho ezakhanga amabhizimusi avela phandle kwelizwe. Mnangagwa utshele abakade bengene kudili lokudla kwemini alenzelwe ngumongameli Ian Khama eHaburon lamuhla ukuthi eZimbabwe lizimisele ukuba lomkhetho olukhululekileyo. Unxuse inhlanganiso ezingabe zilesifiso sokuyabona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa njani esithi zikhululekile ukwenza njalo.
My government will put in place all possible measures that will ensure that our elections.
Uhulumende wami uzakwenza konke okufanele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kulandelwa imithetho yokubamba ukhetho eSADC kanye le-AU.
Umnangagwa uthethe ithuba lokunxusa abamabhizimusi eBotswana ukuthi avule amankampani eZimbabwe esithi uhulumende wakhe usendleleni yokulungisa yonke imithetho engahambelani lokuvula amabhizimusi. Utshele umphakathi ukuthi eZimbabwe selivuliwe ukuthi likhange kahle amabhizimusi. Uthi osomabhizimusi abavela phandle kwelizwe bazakwenelisa ukuthi babuyisele inzuzo emazweni abo kulandelwa umthetho ovunyelweyo wokuthumela imali.
Zimbabwe is open for business. We are involved by the new street.
IZimbabwe ivuliwe kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi. Kulokuthula njalo siyajabula ngosikelo esilutholayo emazweni wonke jikelele ngezehlakalo ezikhona eZimbabwe.
Umnangagwa uthethe isikhathi ekhuluma ngezehlakalo zamhla ka 15 lwezinyakenye lapho ibutho elahluthuna intambo okwadala ukuthi umnumzana Robert Mugabe acine esehlika esikhundleni. Umnangagwa uthi okwenzakalayo ngolwezi kwakuqathekile ukuze kulungiswe okwasukonakele elizweni.
Operation Restore Legacy yayifanele ngoba sase silahleka njengebandla njalo njengesizwe saphuma endleleni kwalokhu esakulwela ngempi yenkululeko. Sasifuna ukukhipha izidlova ezase zigombolozele inkokheli.
umnangagwa kanye lokhama bathi beqathekile ukuthi bahlangane ngoba ubudlelwano phakathi kwamazwe umabili besobonakele ngaphansi kwaye ngumongameli uMnumzana Mgabe. Ukhama loMgabe babingabona ningalihlo njalo ukhama uthi lokhe wangena esikhundleni ngomnyaka 2008 kwangowawuqala ukuthi umongameli weZimbabwe avakatshele uhulumende weBotswana. Ukhama uthile njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe kundlela yayo yokulungisa umumo womnotho. Usenjalo umongameli Mnangagwa ukhulume edale leParliament eHebron ngemva kokudla kwemini lomongameli Khama. Umnangagwa utshele idale leParliament ukuthi uyabonga ukuthi iBotswana igcine inkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ukubaleka la isimo esibi somnotho. Uthi ukhayelele ukwamukela izalwane zeZimbabwe konke labo bomngabo ababathole eBotswana isimo somnotho eZimbabwe singabangcono. Umongameli Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe kwele Botswana kusasa lapho azakhulumisana labo somabhizimusi beZimbabwe ekuseni abe sevakatshela inkampani elolonga ama-diamond iDiamond Trading Company. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo. Saqala ngokumbuza ukuthi injongo kaMnangagwa kahle kahle ngeyani.
Munezani ukhangelele kakhulu ukuthi uhulumende wakhe athole usekelo woSADC kumazwe akuSADC. Ikha ukhangelele kokuqala khona lokho. Okwesibili yabe khangelele kakhulu nje Botswana ukubana kube lokuthengiselana between iZimbabwe leBotswana. Kodwa kokuqala sibili munezani ukhangele ezombusazwe eSouthern Africa kumbe eSADC ukubana abe lobudlelwano obuhle lamazwe akuregini yaseSADC. Uzama ukuthi athengise iZimbabwe njengelizwe elingaba i-trading partner, be-investment partner. Bona injongo yakhe enkulu ngalokho akwenzayo kwakhathesi.
Ukudinga ukuzwanana labakhokheli bamazwe asezansi e-Afrika lokhu ukungatsho yini ukuthi mhlawumbe bakhona abakhokheli aboni ngani kabamamukeli njengomongameli weZimbabwe oqotho?
Ye, njengoba wangeni uwamongameli esebenzisa amandla nje uyadinga laye ukubana abe losekelo kwamanye amazwe. Uyadinga sibili ukuthi asekelwe ngamanye amazwe ngoba kasengangeni embusweni wokhe. So kakhathesi kuye kuqakathekile ukuthi athole usekelo kwamanye amazwe anjengabo Angola, Mozambique, Botswana, South Africa.
Kwezokusebenzelana kwezamabhizimusi lapha zivumelwano bani esingabona zilotshelwana phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe?
Bona senelisa ukubona kuwe la ma-bilateral agreement ngoba ama-bilateral trade agreement kukhangele bebo khangele ukuthi impahla zihambe ngendlela ekahle phakathi kweBotswana laseZimbabwe lamanye amazwe aku-origin yase-Southern Africa. Bona zani ngenye injongo yabi khona ukubana impahla kumbe ama-goods and services ahambe freely across ama-borders kube le mode trade kungabi lokwenqabela kokuthengiselana esingathi ngesilungu ama-trade restrictions bilaterally phakathi kwamazwe amabili and multilaterally phakathi kwamazwe amaningi.
UMnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkohlakalo yokuphana imisebenzi ngokwazana kuhulumende ivele sobala namuhla edalele parliamente lapho usomabhizimusi oyaziwa ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo aveze khona ukuthi inkampani yakhe ye-Intratech yaphiwa umsebenzi wokwakha isitishi samandla esola eGwanda ngemva kokuba ekhulumisane lo wayengumphathintambo wezamagetsi ngaleso sikhathi uMnumzana Zikama Imavayire. Lanqanje ekuqaleni waye unxithiwe lomsebenzi lugatsha lwe-State Procurement Board. UChivayo uveze njalo ukuthi inkampani yeZimbabwe Power Company yathi isisala ukumbhadala imali ngemva kokunanzelela ukuthi wayephiwe umsebenzi okungekho emthethweni. Wabuyela njalo kumphathi ntambo, yena owasuka wafonela linkampani njalo ukuthi imbhatale uChivayo. UChivayo ubebizwe ikomiti yedale ebona ngezamagetsi ukuze azechasisa ngemisebenzi yenkohlakalo phezu komsebenzi wokwakha isitiji seGwanda. Ukulandule uChivayo ukuthi ulobudlelwano lemuli yowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha enkampani yakhe i-Intratech lawo athe uChivayo wenza santando njalo kavumelani lenkokheli yalinkampani. Umgcinisihlalo wekomiti umnumzana Themba Mliswa uthe basazobiza abe-State Procurement Board uMavayire kanye loMabhalane ehofisini kamongameli umnumzana Michael Spanda ukuthi baze kupha labo ubufakazi ngodaba lukaChivayo. Sixoxele lunga lalikomiti umnumzana Anele Ndebele ongomunye wamalunga abekulikomiti namuhla.
Kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namuhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation, nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uChivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itender enjalo ukwenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaima imali yabo against that guarantee.
Ukuyini osokuza kwenzakala ngeproject yeGwanda le? Iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona imingaphi? Ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo isisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani, kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Yeah, ubebike ukuthi ule 50%, njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini, waqhamanda. Kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe-ZPC ngokwabo bake babika kuyona likomiti yephalamende ukuthi uChivayo le kampani yakhe kabasekho kulolu hlelo. They are actually on the ground bona abe-ZPC, okuyikho kukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile. Ngemva kokwehluleka kwakhe sebetheke over. Laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lo hulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaza kayithole. So ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abe sebhadala ama-contractors.
Umnumzana Anele Ndebele lilunga lekomiti yedale ebona ngezamagetsi. Izinduna zemaNdebeleni sezikhuthaze abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ukuthi bazilungiselele njalo baze emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo, yena ozagcotshwa mhla ka 3 ngombimbitho enkundleni yePaba Fields koBulawayo. Induna lezi ziqhube umhlangano labeZimbabwe laba eJohannesburg kwele South Africa. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yazo lezalwane zeZimbabwe ezidabuka kwelemaNdebeleni ebezithe gwaqa embuthanweni obizwe izinduna lezi eBerea Park eJohannesburg empelaviki, iqula lezinduna zokwelemaNdebeleni lithe akubuyele emuva ukugcotshwa kwenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Obekhokhela leliqula unduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ophethe endaweni yenhlambabaloyi endaba zinduna uthe umkhosi wokugcotshwa kwenkosi uzaqala mhla ka 2 Mbimbitho emhlahlandlela okuyiyo eyayisigodlo senkosi uMzilikazi. Lapha-ke uthi kuzabe kusenziwa isintu, imikhuba, imigido lemithanithani yesiko lamaNdebele. Kuza kuthi-ke mhla ka 3 ngelanga elilandelayo kube yilo ilanga elikhulu lapho-ke izagcotshwa khona inkosi ivezwe emphakathini lebutho layo yethule inkulumo yayo bese kusiba isikhathi sokujabula esigoqela ibhola lenkezo yenkosi.
Idili elizatshintsha umumo wonke endaweni yethu nomuma khonapho. Izanyathela okwacina khona ulobhemula inkosakithi. Ngikhuluma 124 years ago. Kwenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi umthwakazi ukhona.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bevan Chuma uthi ngemva kweminyaka eminingi isizwe samaNdebele singumhlambi kazelusile bezwa befudumala ukuzwa ukuthi sebeza kuba lenkosi yabo.
Thina njengabantu besiNdebeleni sidinga umuntu oyinkokheli, umuntu onguyohlanganisa abantu. Ngalokho ke ngicabanga ukuthi inkosi iqakatheke kakhulu ngoba izokwazi ukuhlanganisa isizwe. Abantu bamaNdebele bakwazi ukusukuma njalo bakhulume ngezwi eliyi-1 bakhulume benamandla njalo.
Sikhuluma ngokuthi kambe alesiqiniso kwesingakanani amakhumalo ukuthi inkosi uBulelani nguye kanye okufuza athathe isihlalo enkosini lobhengula. Umnumzana Ayanda Khumalo uthi imbali yakhe icace bha.
Simi kumntana nenkosi i-crown prince izinyane lesilo uBulelani Colin Lobhengula Khumalo ngoka Humphrey Mcedisi kafana boy ka Rhodes Mpango ifounder ye Highlander kanjube kwenkosi Lobhengula kamzilikazi kaMajoba direct descendant yaleyo.
Ukhumalo uthi abantu abafana lenkosi uRafael Chuma ozithi ngwenkosi yamaNdebele kusobala ukuthi bazisikelela eHwakweni.
Bekuvele kungahlola ukuthi after 124 years kungabi labazibizayo abafuna ukuthatha amachance labo bazingenisa. Kodwa induna zakithi akele izigayelene ukuthi zonke zime ngapi. Zikubulelani Colin Lobhengula Khumalo. Sonke lathi amakhumalo silapho.
Induna undiweni uthi kuza kuba lamabhasi azasuka eJohannesburg ethwele labo abafuna ukuya kuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kwenkosi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kodwa ukugcotshwa kukaBulelani kuza ngesikhathi kuqoqwa ukuvezwa kwenye njalo inkosi yamaNdebele kuyona le impela viki. Le iza kuba ngesithathu inkosi kulandela uRafael Khumalo owagcotshwa ngomnyaka odlule. Sixoxele umnumzana Zwide Kalanga Khumalo ngokuvezwa kwalinkosi.
Amalungiselelo asephutshile sibili. Ngomgqibelo kuza kuba se-amphitheatre yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawo uqala ngo-10:00 siya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngolinganiso ukukhona sikhangelele ukuthi intatheli izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi wabo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi ungani omele agcotshwe uBulelani uthi yena hhayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukaBulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kaLobhengula?
Ukugcotshwa kukaBulelani?
Hhatshi, ukugcotshwa kukaBulelani kanikwazi sibili ngoba uBulelani kafithwanga indlu kaLobhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukaBulelani. Labo abayi babasebenza laye abangayisibo bendlu kaLobhengula yibo abangakhuluma ngaye, hathi mina bengithi khuluma ngomsebenzi okhona kuwona lomgqibelo okuveza inkosi uNyamande Lobhengula II onguye ogcinwe wakhethwa yindlu kaLobhengula eyiyo yasala lobukhosi, hathi abanye nje okhuma labonqube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelela ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi igama lakhe lizaphuma ngalelo langa.
Lo ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo owendlu yenkosi uMzilikazi ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ekoBulawayo. kuhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngodaba lwenkohlakalo kuhulumende kulandela ukubuzisiswa okwenziwe usomabhizimusi oyaziwa kakhulu ngokuzibonakalisa uWikneli Chivayo lamhlanje yikomiti edale lephalamende ebona ngezamagesi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabantu beJakarta zingene esitaladeni zitshengisela lamhlanje zisithi zifuna kufakwe umthetho oza kwenqabela abathandanayo bona bethethe kumbe betshatile. Owayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama uze wabonakala emphakathini ngemva kwesikhathi namuhla lapho ekade kuphawulwa khona ngokusemthethweni impikitsha yakhe elonkosikazi wakhe uMichelle. Incwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa izifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes lezinye eziningi-ningi. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni yilezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhanyelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza inengi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni, ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Vakhulu vakhale vaidya sadza ravo makuseni riri reziyo, riri remunga, riri mafumbi azizere.
Okhokho wabesidla isithwala samabele inyawuti lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazana elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukwedlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele nempuphu yamabele, uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu usele minyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengoba natesha umntwana ngimpha amazephi, sugar and vinegar, into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mni kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi. Ngizwa ngiginqa kakhulu lerayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze bazeyokwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA khona eChivu wokufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi, batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngingakwazi, ngiyaqala. Sasi sidla okwesikhiwa, kodwa idowi siyadla lapho nalapha yena.
Umnumzana Henry Mzenzi Mketiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yiko okuthwela imikhuhlane eminingi. Ngoba ukukhulume ngalokho esikunathayo wazobamba impuphu esidla, izitshwala esisidla kathesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala. Impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko yiko ukudla okusilungeleyo, akulathukela. Kodwa nxa sisithiyananzela la nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ithukela, konke ithukela kuphela. Mina ukuphila kwami konke bengithakazelele ukunatha amali okuza ama-fruit juice lawana, ngoba sebhalwe 100% juice ithi lapha akulathukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi. Mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukeneke le impilo akade ngiyiphila izona ngoba semfundile. Hayi, sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe kumncintiswano we-Total CAF African Champions LFC Platinum kuzamele libophe ziqine ukuze lenelise ukudlulela kwisigaba esilandelayo ngemva kokunqotshwa e-Angola ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Abafana be-FC Platinum bahlangane lembila zithutha kwele Angola lapho abatshawe khona nge-3 kanyana iqembu le-Club Desportivo Primeiro de Agosto. Njalo limpumela itsho ukuba kumele lihlohlekane leli qembu kungela mpendulo ukuze lidlulele kusigaba sakuqala esomncintiswano. Okunye elingakwenza iqembu le-FC Platinum yikuba lihlohle kathathu kungela mpendulo ukuze kutshawe imbekwa njengoba kuyabe sekungutshiki lobhanqa 3-3. Umdlalo wehlandla lesibili uzaqhutshelwa enkundleni yamandaba edolobheni leZwishabane ngempela viki ezayo. Njalo iqembu eliyadlulela kusigaba se-first round lizadibana lelizanqoba phakathi kweqembu le-Bidvest Wits elase-South Africa lele-Pamplemousse elase-Mauritius. Iqembu le-Bidvest Wits lizifake esimeni esihle sokudlulela phambili njengoba linqobe nge-2 kanyana lidlala lingekhaya ngomgqibelo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kucacile ukuba iqembu le-Highlanders liyamdinga ngempela umgadli wobukhali ngemva kokuba linxikelane leqembu le-Nikroot elikuliqembu elitsha kusigaba se-Premier Soccer League ngensonto enkundleni eluveve. Umdlalo waphela zingutshikilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni loba nje abafana bebhoso bebekhulela elezivakatshi. Umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu ukuthi kabalali bedinga umgadli ongabahlohlela.
Njengomdlali wokuqala ngiyathemba ukuthi abantu ngendlela namhla esidlale ngakhona bangaba ihope esisiya phambili, ngoba abafana think badlalela ibhora batshengisele ukuthi ibhora siyakwanisa ukulidlala. Ngabe bekulomuntu oqedisayo alubambe amabili amathathu ngabangeni. Asilali ngendaba yokuthola umuntu esimbiza ukuthi uzabe eqedisa phambili, umdlali ole-experience, umdlali osedlalele isikhathi eside. Ngoba abafana esilapho abafana abagijimayo, abafana abancane, nokwakhe uza uma laphana emelodi abafana benza umsebenzi eneqedisa.
Iqembu le-Highlanders lakhiwa kutsha ngumqeqetshi uMatinda Ndlovu kanye labanye bakhe ababalisa uMpofu, uMelusi Sibanda kanye loThembo Chuma. Njalo iningi labadlali balo ngabafana abasakhulayo abalamadlabuzane, njalo ngesonto bakholisise kakhulu abalandeli beqembu ngokupasana abakade bekwenza ibhola kodwa okubekade kubehlula yikuba belitshayele emambuleni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi wami omuhle olivalelisayo. Montunga milinko mom.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.